Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni wokunanza ilanga labasakhulayo ezwekazi le-Africa ele-Africa Youth Day, umphathintambo obona ngendaba zabatsha, uMnumzana Thino Machakaire, uthe ziningi inhlelo ezenziwa nguhulumende weZimbabwe njengenjongo yokuthuthukisa ontanga. Uthe inhlelo lezi zigoqela ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokubaboleka imali yokuzithuthukisa phansi kwebhanga le-Empower Bank. Ngokunjalo uthe akula sidingo sokuthi bedinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Zimbabwe is your home. Let's build our Zimbabwe together.
Kuyadanisa ukuba kwazi ukuthi iningi labasakhulayo abaphili impilo abayifunayo ngenxa yomumo wezinto elizweni. Kodwa ukuya emazweni akusoke kwenze ukuthi ziphele inhlupho zabo, ngoba khona ngale kule nkinga eziningi abangazaziyo abazahlangana nazo. Nami ngake ngaya khona kodwa ngaphenduka. Asakheli ilizwe lethu, silapha kwelakithi.
Kodwa osakhulayo wakobulawayo uMqoqi Ncube uthi akavumelani lo Machakaire.
Mina ngingakubeka ngithi personally ngesilungu, ngingakhetha ukusuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth, ongasiyonto enhle. Sifundile kodwa ekufundeni kwethu kasitholi imisebenzi okumele siyenze, njalo isiphilise ngokufaneleyo kumele ukuthi umuntu aphile ngakho. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Umbono kaMqoqi usekelwa ngumpumelelo omtshane, isifundi sasekholijini le-Midland State University, yena othi angathola ithuba lokuphuma eZimbabwe uyahamba kungela kuthandabuza.
Abadala bathi oluzulayo ngoludubhayo, ngokunjalo ngibese ngihlale ngahluzisisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na kumbe ukuba ngcono kwesimo. Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi.
Kodwa osakhulayo ohlala eHarare uNkosikazi Thithi Mashavave uthi yena akaziboni ephuma kuleli noma impilo ingaze ibe lukhuni njani.
I see a lot of opportunities lapha eZimbabwe. Yes, it's hard, but there are a lot of opportunities and there is a lot of freedom as a citizen. Ngale phandle most of ama relatives engilawo, they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So I mina mbona hani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe than for me ukuthi ngiphume phandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula ezonotho njalo ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effie Ncube, uthi ngobunzima obukhona eleZimbabwe lizaqhubeka lilahlekelwa ngabatsha asebebaleka ngobunengi besiya kwamanye amazwe.
Ikusasa yelizwe lelizwe yeyameho kwabasakhulayo. Nxa bephuma elizweni ngenxa yokuthi kakusaphileki kulwa kusela misebenzi kumbe ezepolitiki kazibamukeli ngendlela efaneleyo amalungelo abo kahlonitshwa, kusitsho ukuthi kabasakwazi ukwakha elizweni. Kutsho khona ukuthi ilizwe liyabe liyadilika liyaphela, ngokuba ilizwe lithuthuka nxa abatsha bekhona belisebenzela.
Abasakhulayo baphuma buthumuthumu eZimbabwe besiyadinga impilo engcono emazweni afana lelemelika, Bilithani, Australia, South Africa, Botswana lamanye. Kodwa uMachakaire uthi abasakhulayo banamuhla abasebenzisi amathuba amaningi alungiselwe bona zingatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Ilanga le-Africa Youth Day labekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ukuthi kunanzwe lokuqakathekiswa kwabasakhulayo kuntuthuko yala mazwe, njalo umkhosi omkhulu wokunanza leli langa eZimbabwe uzakwenziwa mhlaka 22 walinyanga kaLwezi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mutsingwa.